Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 20 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indenzwa izano ensiza North ukudiliza imizi yabantu beyichisa betshaya ugogo izalukazi belimaza labantwana. Ngase ifuno waziyabona ukuthi izano siqalile ukuthoroliza abantu kwethusela ukuthi abantu bengenelise ukuvota ngokhetho luzayo ngo-2018.
Sekuqhamuke udlakela olunakanelwa ukuba lubangelwa ukusondela kwelanga lokhetho lomnyaka ozayo.
Ngoba imali kayikho. Kati santi yabona ukuthi iskanseli ikhatha abantu abathe emsebenzini imali yokubabhadala kabani. Kati ke izikwere zamalokithi wonke zigcwele. Bangathi abazimiseleyo ukuthi babuye basebenzele izikwerede, uyabona i-setting council le ndlela zonke ukukhula lonke lolu luyaphela emalokitini.
Izakhamizi ezihlala ezindlini zikamunicipal weHarare zikhuthaza ukuthi ngabe uyazikatsha ukuze zizisebenzele. Uhlangothi lwezemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luphakathi kwemizamo yokudinga ukubhadalisa umthelo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labenza imisebenzi yezandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekuqhamuke udlakela unakanelwa ukuba lubangelwa ukusondela kwelanga lokhetho lomnyaka ozayo yilabo abasebekhankasela ukungena ezikhundleni. Inkokheli yebandla lezanu PFA Insiza North icalwa ekukhokheleni ukutshisa imizi, ukutshaya abantu kunye lokuthumba impahla zabantu abaphansi kukanduna Majaha Khumalo, ngoba yena labanye bakhe bebikwa besekela ibandla le-MDC. Unompumelelo moyo sipha loludaba esensiza.
Izakhamizi zeInsiza North zihlalele evalweni ngemva kokuthiselwa imizi, ukuchaywa lokuthathelwa impahla ngabezana uPF bekhokhelwa ngabantu abaziwayo kulumango. Imizi ichisiwe, ezinye izindlu zadilika, kuthi lempahla zagecwa ngamahloka. Osekuchiye abantu bekhumbula izolo layo ebingamanga kuhle. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthe ibandla elibusayo seliqalile ubuchapha balo ngoba sebekhangelane lokhetho lomnyaka ozayo.
Indenzwa izano ensiza North ukudiliza imizi yabantu beyichisa betshaya ugogo izalukazi belimaza labantwana. Ngase ifuno waziyabona ukuthi izano siqalile ukuthoroliza abantu kwethusela ukuthi abantu bengenelise ukuvota ngokhetho luzayo ngo-2018 ngoba baza bengasela proof of resident sebebaleke imizi yabo bengasela ndawo eraito ukuthi balelungelo lokuvota. So asiyithandi njengezaphi into leka yime ingaqhubekeli phambili.
Unina kaSobhuku uErnest Ncumalo kaWard 24 odilizelwe umuzi impahla zahlahlelwa ngamahloka. Unkosikazi Silela Ncumalo uthi abezana uPF bathi abathokozi ngesikhundla esiphiwe indodana yakhe sobuSobhuku ngunduna uMajaha.
Umuzi udilike kangaka nje ngenxa yesikhundla uJahana asinika uErnest. Eso sakumathe sasibasatshelwa kuhle induna ukuthi hayi lokhu azenza khona ukuthi ngusapho abaziwa emahofisini laye ekhona kazangaphilisi. So sekubuhlungu nxa uErnest esemukela abantu abafuna indawo umthetho ewuthiwa uJahana endaweni kaJahana. Yikho okubuhlungu kakhulu ukuthi wemukelelani uJahana kuyini azikhulu we-MDC.
Umlisa kaWard 22 Ensango Umnumzana Alexandra Mnyokeni uthe okwenzakale eInsiza North yonke lakwenqumalo akukhulumeki njalo kaboni ukuthi amapholisa aza kwenelisa ukuxazulula lolu daba. Abantu bakanduna uMajaha badla luklubhu eInsiza North imizi edlula amakhulu amane idiliziwe eminye yachiswa impahla bazithathela. Imizi ephahle umgwaqo oya eHarare iyachiswa kuthi abanini baxotshwa belengise izandla. Ngimele iStudio 7 ngise Insiza North ngingunompumelelo moyo.
Ezinye zezakhamizi ezihlala ezindlini zikamunicipala weHarare zikhala ngokuthi ngabe uyaziqatsha zisebenzele ukuhlawula izikweleti zekhansili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi sicelo siphuma emhlanganweni wezakhamizi ezingamalunga enhlanganiso yeHarare Residents Trust leziphatha amandla zikamunicipala ezivele kuhlangothi lwezendlu kanye lokulonda izikwelete owenzelwe eZesa Training Center. Iningi yalezi zindlu kungezitholakala emizini emidala eyakhiwa ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse ezitholakala eHighfields, Mavuku, Tafara, Chijanje, Mbare, Mfakose leminye. Umgcini sihlalo weboard ye-HRT umnumzana Albert Mazula uthi lanxa kungumbono omuhle kumele uvelele kuzakhamizi ngokwazo.
Kulungile ngoba yena nguye ozinikelayo ukuthi mina ngilesikweleti kodwa imali kangila. Kodwa ngilama izandla zami ezokuthi ngingazisebenzisa. So ngicela ukuthi ngisebenze ngibe sembhadala ngoba ungakhangela loma ezikolo kuyenzeka konoko ukuthi umzali uyehluleka ukubhadala ischool fees. Abesithi hayi nxa kulo msebenzi ukhona esikolweni ngicela ukuthi linginike lo msebenzi ngisebenze kulokuthi ngibhadale liza kuthi umholo wami ukusubhadala ischool fees. Ngibona licebo elihle kakhulu. Kodwa singakukhangeliwe ukuthi i-City Council ibisifosa umuntu ukuthi enze lokho. Kumele ibe yinto evela kuzakhamizi.
Unkosikazi esinathi jele ngesinye sezakhamizi esesikhulile, esihlala emzini we-Old Tafara, ungenye yenkokheli ezisebenzisana loZulu ku-HRT.
Ngoba imali kayikho. Kati sanje abona i-City Council iqhatha abantu abathe emsebenzini, imali yokubabhadala kabala. Kati ke izikwelete amalokithi wonke zigcwele bangathi abazimisele ukuthi babuye basebenzele izikwelete uyabona isithi kancile le ndlela zonke ukukhula lonke lolu luyaphela emalokithini kati inkothi lingana le mapustezi le ndlela ukuthi umuntu uyabulawa lapha phoselwe laphaya abolele khonapha kungalamuntu ohlakulayo kodwa ngathi abantu kababuye bazincedise bodwa uyabona abantu bekhululeke akula problem hayi ngoba uyabekwazi ukuthi ngisebenzele isikwelete sami.
Ethi lanxa belaso isifiso sokubhadala lezo zikwelede, iningi labanjengaye basebunzimeni.
Siyazama izikwelede zikhona ezamagetsi, ezezindlu, ama-school fees abazukulu, omalukazana abangaseko bathiya abazukulu. Sesikhulile ukuthi ubakwanise ukuthi ubagcine abantwana, ukuthi uthwale nzima uvuke busuku esikhathini sokuthi uvuke ulele uyisalukazi. Uvuke busuku siyadinga ukuthi uthengise amatomatisi ngibambe lapha ngethini badle.
Lomhlangano oveze sobala ukuba liyasilela ulwazi kunengi labahlala kulemizi abalezikwelede zemali enengi asebesehluleka ukuzihlawulela. Kunje ezinye sezixotshwa ezindlini lezi umunicipala esezinikeza izisebenzi zakhe ethi ngoba kuvele kuyimpahla yakhe okumele imlethele inzuzo. Ngenxa yokusilela kolwazi ngesimo sezindlu lezi inengi lizihlalele lisemnyameni lingazi ukuba asozabo okufana lokuthi ziyalotsha. Umunicipala ngakwelinye icele ekhala ngokuthi iningi lalezi zakhamizi lingazihluphi ukuhlawulela ukuhlala kizo kumunicipala lanxa lesulelwa izikwelede ngemva kokhetho lomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Thank you.
Ngalesikhathi umhlaba wonke unanza ilanga leziphepheli lamhlanje izizalwane zeZimbabwe eziphephelele kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokuswelakala kwesiqiniseko sokuthi zingabuyela ekhaya kazisoze zihlukunyezwe na. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Gifty Mnitha ufike kwele South Africa ngo-2007. Ezodinga ukuphephela ngemva kokuba ephoswe wabulawa ngezombusazwe eZimbabwe. Uthi loba nje iningi lithokozela ilanga leziphepheli lamhlanje, yena udane kakhulu njengoba kuze kube lamhlanje ulokhu esebenzisa iphetshana okudingeka alivuselele kabili ngomnyaka.
Nalapha kunzima because even lawo one hour ama-aslam ma ureporte khona uthi urenewe aslam yakho wayidabula then wakubosha vele waye ohlala oshona lapho erendela.
Unitha uthi okunye okwenza impilo ebenzima kakhulu ukuthi leZimbabwe isimo sezombusazwe ngasikalungela ukuthi usengabuyela ekhaya engahlukuluzwa.
Iproblem yekhaya is one. Umgabe huye vele uthosha abantu, bulala abantu, and akuna i-guarantee or iqiniso lokuthi umgabe akazingabulali abantu uma kuthi bantu babuyile ekhaya.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi uthi njengesiphepheli ayikho into angayithakazelela kwele South Africa ngoba bahlangana lezenophobia emphakathini, kanti lo hulumende usenze kwaba nzima ukuthi bavuselele amaphemithi abo okuphephela.
Uma ubuya eZimbabwe into yokucala wayakubheka njengokuthi you are an economic migrant, awabheki ukuthi eZimbabwe khona vele a war-torn country is much better than isituation yeseZimbabwe per se.
Lo ngumkhosi ohlatshwa liningi leziphepheli zeZimbabwe kwele South Africa. Bakhona abakhala ngokuthi lamaphepha abawasebenzisayo amanye amankampani ayala kwemukela nxa bedinga umsebenzi, kanti lamanye amabhanga ayala kubavulela amabhuku okugcina imali. I-South Africa ithakazelela ilanga leziphepheli lonyaka phansi kwesihloko esithi ngima leziphepheli. Ngalesi sihloko uhulumende uthi ukhuthaza izizalwane zakuleli ukuthi zemukele iziphepheli hatshi ukuzihlasela. Kodwa asithi uthi uhulumende ukhuluma okunye ngapha wenza okunye okwehlukileyo njengoba bona balokhu behlukunyezwa ngitsho lasemahofisini kahulumende xa bedinga usizo. Ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zisebenzise ukhetho oluzayo ukuguqula izinto.
I-2018 iyabuya sonke siyohambe siyoregister ukuvota kule BVR, at least it's a different mode of registration. Ingasinikele ukuthi lama ghost voters they will not take the platform, and we push more to remove the fear that is in us to vote for the right party that will represent the right interests of the country.
Kodwa ke siphathamandla sikahulumente edolobheni leGoli okugatsha lubona ngenhlalo kaZulu umnumzana Robinson Sathe uthi njengohulumende bazama ngazo zonke indlela ukuthi iziphepheli zimukeleke.
City of Johannesburg is the only city where in a migrant health desk places and migrants. Sibathatha serious labantu. Even the administration la isupporta immigrant health desk with seba advisor which is fanele basiphathe kanjani emphakathini nalaba ku-country yethu.
Embikweni oyethulela ugatsha lwendaba zasekhaya lolu gatsha luthi luphakathi kokuqhuba inhlelo ezihlose ukuthi iziphepheli lamalungelo azo kuhlonitshwe njengalokhu okuthiwa isisekelo sombuso. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Hello balaleli Studio 7 esangaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Esingakangena esigabeni silandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olubona ngezamalungelo oluntu ikhuthaza ukusungulwa kophenyo lokukhangelisisa imbangela yokubulawa kwabantu mahlayana kwele DRC isethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungathathi manyathelo okuvimba ukubulawa kwabantu mahlayana. Ibhomba elithiywe emotweni ngabalwa becatsha abeqembu le-Al-Shabaab lidubuke labulala abantu abalichumi kwalimala kakubi abalichumi lathobaminwembili lamhlanje ekuseni esigodlweni seSomalia iMogadishu. Uhlangothi lwezemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luphakathi kwemizamo yokudinga ukubhadalisa imithelo abaphila ngokuthengisa izitaladeni labenza imisebenzi yezandla. Umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa nyakenye wazisa ukuthi uhulumende uzathatha leli nyathelo ngozibandlela wonalo umnyaka, kodwa kuze kube namhlanje lokhu kungakaqali ukuthathwa imithelo le. Amafekitali amaningi sewavalwa njalo alokhu esebenza kawabhadali izisebenzi ngemfanelo osekubangele ukuthi abaningi bazisebenze abayibo uhulumende afuna babhadale imithelo. Ingcwethi zenotho zithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende abhadalise imithelo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngoba bengelawo maphepha angafakaza ukuthi ngempela bathola malini ngenyanga. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya esixoxelayo.
Leliqiniso sibili ngoba uyazi ukuthi iZANU-PF iqonda imithetho eyokuhlawulisa kuphela. Indaba yokuswelakala kwemali esiphaleni selizwe, i-National Treasury, yenziwa ukuthi ama-companies amakhulu aqhatha abantu abaningi, aletha izimali eziningi, ezibhadala imithelo, ama-corporate tax, ama-payee eningi, kakusela ama-company anjalo. So inkinga le yi-problem eyenziwa yiZANU-PF, kwehluleka ukubusa kweZANU-PF. Ngaba abantu laba abasestradini abazama ukuthi bazincedise ama-informal traders kaso msebenzi lo, ungazikhangele i-income yabo, i-base i-minimum income yabo, inzuzo yabo incane. So ngabo sibahlawulisa ngomathi babathenga emagrosa, abathenga ema-supermarket, ama-furniture, kabathathe imali yakhona, emthilo yakhona ku-VAT ngale. Bengahluphani labantu abahluphekayo labo ngoba yibo abayenza ukuthi kube linkinga yakhona.
Kodwa ke bakhona abathi bona umhlaba wonke jikelele uyabhadalisa i-tax abantu ababe bekumsebenzi etshiyeneyo, ikakhulu nxa sikhangele ukubana eZimbabwe bona yabo abaku-informal sector yibo asebebaningi. Ungathini wena ngalabo abathi kulungile ukuthi bathexwe?
No, liqiniso ukuthi emhlabeni jikelele, kodwa akula ama-policies atshiyanayo. I-informalization ye-industry yethu thina, ukugcwala kwabantu phandle emgwaqweni, akwenziwayo ukuthi bafuna ukuba emgwaqweni, yikuthi sokwehlule ukuthi bazize imisebenzi, ama-factory ayavalwa. So mina ngithi mina kakukhangelisise ukuthi inzuzo yabo imi kanjani, akube ne-threshold yokuthi nxa usestradeni okokuqala akula ma-records atshengisa ukuthi uyiza imali enganani. Nxa kube lama-records kodwa akube le-baseline ukuthi nxa umuntu ezuza imali engephansi kwama-income levels ahambelana labantu abasebenzayo, kungabi lepheleli kule kungabi lemithelo ngoba vele abasebebhadela ama-VAT leqiniso, kodwa kabakho istradeni inxa yokuthi bayathanda bangeniswa nguhulumende ongakwazi ukuba le mithetho eletha inzuzo.
Ikhona yini indlela engayenziwa nguhulumende ukuthi ayithole i-tax njengoba abantu laba bezisebenza?
Ye, leqiniso yikho phela ngisithi mina kuzakubazima ukuthi bayithole i-tax yakhona ngoba abantu bakhona kababhalisi. These are not formals traders. So akula ma-record. Indlela yokuziza i-tax mnumzana ngeyokuthi i-industry mthetho wayo iphakame, i-formalization. Nxa bekwanisa ukuthi bele mthetho e-formalizer laba bantu abasitadini ukuthi kube lama-records, kuyanceda ngoba loba i-banking sibe imali bayesebefake emabhanki balekele ama-account. Kodwa mina ngithi mina umama othengisa amatomatisi ku-fort laphana e-Harare station, kasizaziza imali eningi engamkwanisa ukuthi abhadele umthelo ngapho kugcina abantu abakhe.
Kodwa yona indaba ye-tax asithi ingathathwa ebantwini ayingeke na yaphathisa ukuthi ivuselele umnotho kube leminye njalo imisebenzi?
lelo liqiniso yazi ukuthi nqa bekhuluma abathungamela ibanki okhuphikile mlambo lapho John Mangulo bathi bona kule mali engange $6 billion ebhodayo kuma informal traders kuma informal existing yeah into yokuqala ukuthi nqa besehluleka ukuthatha imali yakho bayingenise kufuma monetary system emabhenki bazakwanisa yini so amapolicy akhona kakuqale ngento eqakathekileyo kakube le ndlela zokuthi abantu bajabulele ukuthi bafake imali emabhenki ukwenzela ukuthi imali yakhona isebenze ingene esigayweni sokwakha umnotho.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe lezenotho ubekhuluma ecingweni lestudio 7 eseHarare. Abasakhulayo bamabandla aphikisayo aphansi komanyano wenera owekhode lenhlanganiso yetajamu kasesijikile bathi ukutshengisela ekade bekuqoqile lamhla kuphanjaniswe ngamapholisa eHarare. Abasakhulayo laba baveze izolo ukuthi bazatshengisela kwamalanga amahlanu alandelayo kuqala nje lamhla besola umbuso weZANU-PF. Lamhla bathi bahambe emahofisini ekomishini yezokhetho iZEC eHarare ngenjongo yokuyakhulumisana lomgcinisihlalo wayo unkosikazi Rita Makarau ngamalungiselelo okhetho kodwa bavinjwa ngamapholisa. Untungameli Nkomo Studio 7 oxoxelo nobhala jikelele wenera umnumzana Tatenda Chigwada yena othi bazaqhubeka ngohlelo lwabo kusasa.
Sifika kwiveki sibonile i-president yamapholisa egedini so lapho sinasithi singena khonapho omunye umpolisa wasibuza ukuthi hayi liyangaphi so thina njengemera ngekodi yesajamuka simtshelile ukuthi sifuni ubone uRita Makarau laphana wathi inayi lesithupa yini simtshelile ukuthi yebo silapho so amapholisa vele yibo vele bayancedisa abantu from each and every office ikona ngale emera so sibonile ukuthi amapolisa vele yiwo beyenza umsebenzi wabantu bemera but panje laphana umgabe uyabe uthi hayi iveki is independence but thina sibonile namhla ukuthi hayi iveki ayise independent kulamapolisa agcwele kona ngale panje ngabaqadi kona ngale
njengoba liphanjaniswe ngamapolisa namuhla uhlelo lwenu lolungo lwamalanga amahlanu liza qhubeka yini kusasa litshengisela kumbe seliyachiyana lakho?
Yebo, kusasa siyabe siqhubeka ngomsebenzi wethu vele kwe-peaceful demonstration non-resistance civil violence. So kusasa siyabe sihamba kumabhenki sitshela abantu ukuthi heyi sisekunzimeni. Ukunzimeni loko kuvela ngaphi? Ukunzimeni loko kuvela kuhulumende uka-Robert Mugabe ngeZANU-PF. Siyabe siyatshile ukuthi bahambe barejisti ukuvota come 2018 abantu vele bahambe ngobuningi babo bahambe bayovota so kusasa ngingabantu abasha from ama-groups lawa yikodi lera emtajamuka siyabe siyadresa ama-banking ngama-vendors onke mhlabeni wonke jikelele.
Hello ke ngumnumzana Tatenda Chigwada unobhala jikelele wenhlanganiso yenera sixoxelaye ecingweni eseHarare. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weleMelika.
Impi yokuthatha idolobho leMosul kubahlabuki beISIS sisiya emaphethweleni. Linhlanganiso yabahlamuki yahluthuna leli dolobho ilubhekise esigodleni iBaghdad, kodwa sebesehlulwa abahlabungi laba njalo basele bephethe indawana ezilutshwana ngempumalanga yedolobho. Sekusele isikhatshana nje kuphela ukuthi umhlabuki wokugcina axhotshaniswe kulelo dolobho. Kodwa njengoba sebefika emaphethweleni womkankaso wabo, abahlabuki sebesiba locuku olwesabekayo kuzakhamizi zaleli dolobho. Ihofisi ye-United Nations High Commissioner for Human Rights ithi i-ISIS isibulele abantu abangamakhulu amabili kumaviki amathathu adluleyo. Imuli ezibalisa abantwana zibulewe ngabahlabuki laba. Usikhomishi wenhlanganiso ye-United Nations High Commissioner for Human Rights, uZaid Raad al-Hussein, uthi ukudubela abantwana bebaleka lezi muli zabo kambe kulamazi okusola lokhu la ngamacala ombuqazwe. Abahlabuki be-ISIS basebenzisa uZulu mathupha ukumenza ihawu lokubulala abafuna ukubaleka edolobheni leli. ubudlwangudlwangu lobu sebufike kusibanga saphezulu. I-ISIS ikhiyela izimuli ezindlini zingela manzi lokudla itshiye amabhomba emgwaqweni. Sisebenza nzima lebutho le-Iraq kumizamo yokwehlula abahlamuki laba eMosul lokuvikela izimuli ezifuna ukubulawa yi-Daesh, kutsho omele umongameli uBrett McGurk.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Enkundleni yokukhulumisana lokulibazisana kumakhalekhukhwini e-WhatsApp, sicele abantu ukuthi basithumele imbono yabo ngodlakela bezombusazwe osoluqhamuke emaphandleni wemangweni wensiza ngenyakatho yemaNdebeleni. Wothani sizwe eminye yembono yenu.
Umnumzana Khumbulani ngiyabuya, yena uthi iZANU PF ayiphume embusweni ngoba ayiphathi kahle abantu. Omunye ophe umbono wakhe ngodlakela ngumnumzana Lakson Tshabuza, yena othi kuvele kusazomoshakala okuningi njengoba iZANU PF idinga ukusekelwa kukhetho oluzayo. UBhekisipho yena uthi iyonto bevele siyilindele, iZANU PF isisiba yi-ISIS eZimbabwe. ULitheletho Nyathi uthi abantu beZANU balodlakela abafuni umngane. Umkhululi yena uthi liqiniso lelo. Hayi, siyabonga wonke umuntu othumezele umlayezelo esipha umbono ngokuphathelane ngendaba zethu. Lingakhohlwa ukusilandela kukhathi lethu ele-VOA Ndebele ku-Facebook, njalo ukungena kuhlelo lwethu olwe-Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimele Studio 7, ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uMandla Mpofu uthi usesipha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bahlenge leli qembu ebeselisidla imbuya ngoluthi ensukwini ezedluleyo kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBulawayo City selinqotshwe emidlalweni eyisikhombisa phakathi kwelitshumi lane selidlale lonyaka, njalo umqeqeshi walo uMpofu uthi sekubone kufanele ukuba adlalise abafana abancane abalamadlabuzane ukuze leli qembu liqale ukuthola imiklomelo.
Abadlali bami laba abale experience esilabo sesidlalile sisahluleka ukuthi siwine silabo, and sesibona kufanele njengeqembu ukuthi hayi injongo yethu ukuthi singaphumi ku PSL, but abafana abancane silabo labana kumele labo bethole isikhathi sokudlala ebabayithi game time.
Iqembu leBulawayo City lihleze endaweni yethu bamune munye linemiklomelo elithumi lesikhombisa, njalo ngempela viki edlileyo lithayele yadangethu ka-1 enkundleni eluveve. Inyathelo leli lokupha abafana abasakhulayo ithuba lisebenzile kakhulu ngoba igoli lakuqala eliqembu leli livele kumfanyana weleminyaka elithumi lathoba mnembili uClive Rupia, kwathi ujaha oleminyaka engamachumi amabili uDingani Maphosa nguye odlale indima enkulu ukuze leli qembu lihlohle igoli lesibili.
Sifuna ukukwenza kahle kahle njengoba ubona ukuthi uRuphi udlalile, uDingani wangena, lo mfana omncane abantu ngamsondlaye besebhentshini ube ngumuntu ongakwanisa ukuthi enjani angene. Mpijana bazayo bangena abafana abancane, sisiya phambili nje.
Ukunqoba kweqembu leBulawayo City ngempela viki edluleyo kuze ngemva kokuba leli qembu beselidliwe kwimidlalo emithathu ilandelana. UMpofu uthe ukumupha ithemba elokuba ikusasa yeqembu leBulawayo City inhle kakhulu yikuba kulabadlali abambalwa abasakhulayo abavele bekade sebedlala kusigaba se-PSL ababalisa uTrevor Ndlovu, uHumphrey Ncube kanye loNozinti uAaron Ngwenya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singeke hlukani, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke udlakela olunakanelwa ukuba lubangelwa yikusondela kwelanga lokhetho lomnyaka ozayo ilabo asebekhankasela ukungena ezikhundleni, ikakhulu abeZANU PF. izakhamizi ezihlala ezindlini zikamunicipal weHarare zikhuthaza ukuthi ngabe uyaziqatsha ukuze zisebenzele ukuhlawula izikwelete zazo kukhansile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, lichiya kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.